soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesibili mhlaka 2 Mfufu 2018 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare.
Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo.
Kakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ephalamende. Kwenziwani njani ngesikhathi bani ubani umelathweni yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele.
Idale lephalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo. Kunhlelo zethu lapho sicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, lamhlanje sikhangela ugatsha olubona ngesimo somnotho welizwe esesibhidlike okokuthi abantu badinga baswele ukuthi abanye bavele baphila njani kusimo esinje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Phakathi kwabantu abangamachumi amathathu lasithupha abakade becathangela ukuba balomkhuhlane lo, kuphume abathobaminwe mbili abakade belezibonelo zekholera abahlolwe ingcekeza yabo, kwagcina kutholakala ababili belomkhuhlane lo, omunye wabo olokho eseselatshwa lalo otshonileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weButiriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edluleyo. Omunye wabo oneminyaka engamachumi amabili lane welatshwe wasila, kuthi omunye obeneminyaka engamachumi phose athoba munwemunye 88 ucine esehlulwa umkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa.
Okwakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu 36, that is amachumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera. Kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abale kholera bebengamitsifica minwembili 8 esikubiza ngesilungu sithi probable cholera cases. Then kulabo bantu sesibahlolile ingceke zabo isithetho yahlolwa, kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare, wendlula waya eFrancis Town. Lapho afike esingakwazi ukuhlale isikhathi esinganani, wasephenduka, kwathi ekuphendukeni esesemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana, samqalisa isisu. Wasethula-ke kazange abike ukuthi sisi.
Udokotela Sibanda uchaze ukuba balemithi eyenelayo, kodwa kungaba labantu abadlula ikhulu ababanjwa ikholera koBulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani.
Imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakoBulawayo isesekhona okwakhathesi. Indlela esizilungiselele ngayo, silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane, sibeke yaba izindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios, ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amachumi amahlanu sikumele senze lokhu, bangaba ngaphansi kwamachumi amahlanu kumele senze lokhu. Esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokhu okukhona kuyenela ukuthi ukuthi siba sibe laphe bonke basile babuye emzini yabo kodwa bangedluli ikhulu sibona ngathi sizaba lohlupho kancinyane ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eSethorn Grove iyabe isikhulelwa
abohlangothi lwezempilakahle kukhansili bakhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlalakahle behlukane lengcekeza emakhaya ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla eStanding Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo ezicakathekileyo njalo amalunga ebandla leZANU-PF akuyo yiwo amanengi kulawe MDC. Elinye lamalunga ekomiti le umnumzana Morgan Komichi webandla leMDC utshele iStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe awasoze abonge umongameli Emerson Mnangagwa ngokuvula idale lePhalamende ngokusemthethweni njengalokho okufunwa ngabanye babo bebandla leZANU-PF ngoba bona besithi kanqobanga kukhetho. Ukomiti uthi bazacubungula okumqoka okuhlupha abantu ababameleyo kuleli dale. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende eminyakeni edluleyo.
Ikomiti leStanding Rules and Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ePhalamende. Wenziwani ndani ngesikhathi bani ubani okumelathweni yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwePhalamende jikelele. Ngakho-ke yikho uyibona nje isiba la malunga amabandla wonke amelwe ePhalamende. Iqakatheke kakhulu ngoba ePhalamende ingaze ayisebenze ngospika yedwa. Uspika uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kondiswa iStanding Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla leZANU-PF yiwo amaningi lapha ePhalamende lakuyona le iCommittee. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
ePhalamende kukhulunywa imbono ethiyeneyo. ePhalamende lingaze lifike ebangeni lokuthi livote abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusalayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile lomphakathi lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane yebo bangaba balutshwane kodwa bebalutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohlonzi. Labana abanye bangayiphika emehlweni abantu kodwa nxa sebebhode ngale ubona sebeyithatha yona le imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi yabo kanti kodwa bayithole kwabanye abantu. Ngakho-ke ubulutshwane kabukho lutho okukhumbini icipho elohlonzi ezaziphuma kulabo bantu la ngabe bazifanele njani. Nxa zikhangela ilizwe ukubuswa kwelizwe esiliyi-governance kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esiliyi-judiciary, kube le ndaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda lilungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye kodwa yilolo lalolo oluzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho bekhanda imithetho yelizwe behlukane lokukamongameli ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende kweminyaka eminingi ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC.
ikhansili yedolobho lakobulawayo ibilo mhlangano labo somabhizimusi lamhlanje kuhlafunwa uluhlu lwendleko yayo yole budget yomnyaka ozayo oka 2019. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempilakahle, ukutholwa kwamanzi alengcekeza, ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu, imigwaqo, ezemfundo lokunye. Umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakobulawayo kabanzi.
Namhlanje besi presenta i budget ka 2019 kodwa yandulelwe yikuxoxa nge budget ka 2018 ukuthi isebenze njani. Kodwa okukhulu ukuthi i budget ka 2019 ikhwelile kancane nge 5% ku budget ka 2018. I budget yethu yehlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona i budget eyokusebenza umuzi insuku zonke, leyo yayi 104,469,476 ngo 2018. Ikhwelileke leyo yaya ku 116,599,243. Bese sizoba ke lehlandla lesibili eliyi budget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa yi capital budget. Last year ngo 2018 ibiyi 48,142,546. Layo ke ikhwelile ke lonyaka yaya ku 95,863,500. Bese sithi ke budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenza nsuku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi, nxa usuyihlanganisile eka 2018 yayi 152,612,012 kuzokuthi ke eyalonyaka ke ikhwelile ke isiye ku 212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhishwa izakhamizi zakobulawayo uqanise ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge 5%. Sike saxoxisana lazo izakhamizi ke nge-weekend. Ii-figures lezo kangilazo lapha khathesi, kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge 5%. Akusiyo mali enkulu, kodwa ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane lebudget yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana leziphathamandla zekhansili.
Kuqondile ukuthi kwenzwe lokho, njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lakho futhi phezulu kokonke basibizile baxoxisana nathi sikhona esikufunayo, kanti kunokunye singakufuna nxa abantu bebeyazizwa xoxisana. Asobe sivumelana konke, kodwa ke kuqondile ukuthi wakwenzele. Akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe, kodwa kabasibo abakhwezwayo. Umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyelele lapho esimele siyekhona.
UNdimande uthi ekuqaleni kwalomnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Iningi labo somabhizimusi abangenela umhlangano bancome ibhajethi yekhansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho, nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 wabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, yebo, yebo. Mtswaka zomuse. Mina ngumai kove. Umsakazi we Studio 7. Mtandu guli ngosa longke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Ngo 8 ntambama. Lamhlanje kuhlelo sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi. Lokusungula amabhizinisi eZimbabwe. Abatsha bayawathola na amathuba. Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Masidibane ngo-8 ntambama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokuzamazama komhlaba ukwenzakale ngolwesihlanu olwedlulweyo kwele Indonesia selifike kwabezinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili i-1234. Umkamongameli wele Melika unkosikazi Melania Trump usefikile kwele Ghana esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelelwa kwamazwe awezwekazi le-Afrika. Esuka lapho uza kuya kwethekelela kwele Malawi, Kenya lakwele Egypt kuhlelo lwakhe lokuthuthukisa impilakahle yabantwana. Ibhanga lesizwe elereserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osekumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwe-bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokho kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika aseza guqulwa abe ngamabhond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcwethi kwezomnotho omnumzana Masimba Kutjera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So kusho ukuthi imali zethu they are no longer ama US dollars. Asengamabond le RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le US dollar, i-bank leaser le account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami it's no longer ama US dollars. Ayisey ama US dollars asengamabond kuphela engibona ukuthi ugovernor wasikela izolo.
Ukutshela uthi abazasala belamadola eMelika ngabathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungamabond notes.
Yikho osokuthiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubuqina ubusenza ama savings awama US dollars imali yakho isichabalele awusela ama US dollars ku account nxa kuyukuthi ama new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama US dollars umuntu abathunyelwa ama US dollars yibo abazaqhubeka abalama US dollars. Kodwa thina ama salary lokunye imali ayiseyo ama US dollars isi asengama bond kuphela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo asebalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakutsho ukuthi uDr. Mankunja kutsho ukuthi ngumuntu ongafundiwe. Ungabona umuntu engafundi ngalokhuyana esakubona kugunu uyakwazi ukuthi nesuka kugunu ukuthi kwaba lokunzima kanjani ngendlela yabo ngaleyo lokhu behlala besidibantshitshi system yamabhenkini. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi tshitshi nana umbone lokhu esiyemlilweni. Laba bantu bafuna sithe sonke sibe ngamalahle sibe ngumloda ngabomo nje. Ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asebekutsho kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le eyamayusa besebenzisa wona la ama-RTS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa nabasijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma kesizwe imbono yakhe
ukuthi kona ilandelo lezonto lehluleka longu ukuphosisa kakhulu futhi ngoba asehlukile akulabe esinehlukile esiyenza kube like ukuthi wona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo international community kuhle sithola ama lines of credit kuhle izikolodi zibhadale andibana umkolo muqala ukuvuka kodwa mina ngibona abantu abona ujaha ugijima mashane ufithi abangisebehlulekile siqalisa kanje so abranda yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi leyo iyashizwa imkolo muzavukile izwe liyavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga yezayo lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnotho weZimbabwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Iholo lezisebenzi liphansi, intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Okuningi sikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Kunje imiduli yezakhiwo zasemadolobheni, imigwaqo yezimota kanye lezitimela, intambo zikagetsi kanye lempompi ezithela amanzi kuzakamuzi lezithwala amanzi alengcekeza iphuma ezambuzini zikusimo esiyingozi njengoba sesineminyaka singalondolozwa loba ukuqheliswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Iningi lalezo zakhiwo zakhiwa ngabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ukuvalwa kwamakampani elizweni sekulethe ukudubeka okukhulu ebantwini njengoba kusisho ukuthi imali etholwa nguhulumende ngokuthelisa amakampani amalutshwana asesele ayiseneli inhlelo zakhe. Lokhu sekwenze uhulumende aphile ngokukweleta imali emabhanga achiyeneyo ukuze enelise ukubhadala izisebenzi zakhe, kusisho ukuthi usala engelamali yokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu. Wodwa abahlaziya ngezenotho bathi ukukweleta imali yokubhadala iholo lezisebenzi akulungelanga ilizwe njengoba kungezela isikweletu sikahulumende sikhathi sonke kungelanzuzo ayitholayo kukho. Bathi leyo mali ibinganceda ilizwe aluba isetshenziswa ukuvuselela amakampani kahulumende adinga uncedo lwemali ukuze aqhube umsebenzi kuhle. Emabhanga eselizweni uhulumende olwesikweledi esifika amabhiliyoni amane amadola 4 billion. Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Pepo Kaichibore uthi uhulumende kumele afinyeze inhlelo yakhe ukuze ilingane le mali eyenelisa ukuyibuthanisa.
IZimbabwe ikhangelane lokungeneli kwemali yebhajethi yayo kusukela kumnyaka ka-2012, kodwa uduku akusilo kungeneli kwemali le kubhajethi, kodwa indlela uhulumende azadinga ngayo imali yokwanelisa ibhajethi yakhe.
Kulandela ukuswelakala kwemali emabhanga, iningi lawo selikhweze umthelo ozalwa yilezo zikweleto o-interest rates, kungelanda ukuthi ibhanga elikhulu labika ukuthi kufanele amabhanga akweledise ngomthelo ongadlulisa isilinganiso esokulishumi lambili ekhulwini 12%. Inhlanganiso emela abezitolo ezinkulu eyezi Zimbabwe Retailers Association ithi lolu dubo alubangelwa ngabosomabhizimusi kodwa ngamasekitali abalungisa lezo mpahla zokudla. Yibo asebekhweze intengo kusiya ngokuthi intengo yokulungisa lezo mpahla nayo isiqonge okunganani. Okhokhela leyo nhlanganiso uMnumzana Danford Mdashu uthi ukuswelakala kwemali yaphandle kwelizwe yikho osokwenze kube nzima ukuthenga kwamanye amazwe okufunakalayo ulungise impahla etshiyeneyo elizweni.
If you look recently, it has been the manufacturers, the producers, who have been.
Ungakhangela ngesikhathi esifitshane esikiso, abalungisa izinto emafekithali yibo abakhweze intengo yezinto abazilungisayo ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali yangaphandle. Ngakho thina abathengisi balezo zinto ezivela emafekithali sidluliselwa leyo ntengo ekhweziweyo kuzulu.
Lokhu kugcizelwe ngumqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Rosine Fatitema, yena othi imbangela yokuqonga kwentengo yimpahla lokudla kayidingi ukuyatshaya amathambo kumgcike ukuthi yisimo somnotho welizwe esesigadla ngamadolo okungatholakali kwemali kanye lokwehla kwesivuno emsebenzini wokulima osokwenza ilizwe lithenge ukudla kwamanye amazwe ngesikhathi sinye kuludubo lokuswelakala kwemali.
We know our situation in Zimbabwe, the economic situation of Zimbabwe. That is the fundamental cause of what we are seeing.
Siyasazi isimo somnotho welizwe lethu njengabantu beZimbabwe, njalo yiso imbangela yodubo esikilo. Nxa singaqondisa okwenzakalayo kumnotho wethu, okufana lokuba lentengo ezintathu ezijiyeneyo, kusiya ngokuthi ubhadala usebenzisa imali yebond note, eyokwemelika kumbe eyogetsi.
UZulu yena ukhala ngokuthi uhulumende akatshengiseli ukuthi uphathekile ngokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Iningi labantu selibanjwa amandla okuchapha imngcele emazweni angomakhelwane anjengabo-South Africa leBotswana lisiyadinga ukuziphilisa. Enzinkini yamadolobho anjengabo-Harare, Bulawayo, Gweru, Mtale namanye kulokuxokozela lokwanda kwabaphila ngokuthengisa emikambo engekho emthethweni njengoba wonke umuntu esethengisa lokhu lalokhuyana ukuze anayekele imuli. Ngimele isithuthi sendekesiharare ngimfiso libhebhe.
Mumondia, isabopi kwenda mate, sondela ntokazi, ungesabi ntombente, izigele ngaphelela, sondela ngikumba kumbeka nane, ungesabi likachana, angathathi, ungobotika kwako ngeza nkocha kote umlomo, oba kubuche bumenjalo, uinkanyezi yenhliziyo yami, izigele ngaphelela, upapatege yami nhliziyo ngani kuna, izengati denganye yami nyomuzi ya papatega, sondela tuze kekele nhliziyo yami, nkomi nkombi sokuna njibempilo, unganyikoma nyaskwela nyumbana lese asata esapa, nwe nyugele umfula ukwembe ukwele, mingene kwe yako inchisyo, na otole utando mkoto, ikome yizu nganje mkonde ngakini.
Umangi mbona, yo papa tega, umangi mbona, shaya lupalo, umangi mbona, yo papa tega, umangi mbona, shaya lupalo,
komento mbaza, komento mbaza,
Ngikome siphalaphala kungikome zingqande ziqonde ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kaNcube Likhwa kaNcube esipha ke ingoma esiqedisela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Idale lePhalamende lethule amalanga ekomidi emqoka kulidale e-Standing Rules, igama nguChris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.